lo kuliqiniso ukuthi siyananzelela ukuthi i-lockdown isi-extendiwe nge-further 2 weeks. Kodwa ke nxa unanzelela ama-statistics akhona, inombolo ziyasitshengisa ukuthi kukhanya ungathi sihlaselwe sibili kwalesi sikhathi. And abaningi kade bekhangela ukuthi well i-extension ingenzakala njengoba isiyenziwa. Kodwa ke singakutsho kuliqiniso ukuthi kulo hlupho olukhulu ngoba sinanzelela ukuthi iZimbabwe njengelizwe sikhathi i-third world country, ele economy ephansi kangaka, abantu abaningi abangasebenziyo, abantu abaningi abazisebenzayo. So kusuka lokunzimayo kakhulu ukuthi nxa isisele nge-next 2 weeks abantu asikwazi bazaphila njani. Uzananzela ukuthi sikhumande kulalabo abantu ama-informal sector, abaku-informal sector abazithengiselayo. Bonke bonabo abantu sebelohlupho ngoba for the next 2 weeks babe basebenze. Besicabanga ukuthi engxenye ngabe kube le ndlela bavunyelwe ukuthi kakhulu labana abathengisa okusemthethweni. Ukuthi ngabavunyelwe ama-vendors ukuthi hayi baqhubeke bethengisa behlezi endaweni zabo, kwenzela ukuthi kodwa bananzelele ukuthi ama-mask afakwe, social distancing inanzelelwe, at least ukuthi labaqhubeke be impilo yabo isiya phambili. Okwezisebenzi njalo kulo hlupho ngoba siyananzela ukuthi ama-employers abanye sebekhala bethi ngenxa ye-lockdown i-production i-low, so uzananzela ukuthi sokuzaba lo hlupho futhi ukuzisebenza ukuthi zihole ngesikhathi. Phezu kwalokho futhi zathola ukuthi vele ama-employers ngaso ukuthi hayi imali vele iphansi ngezelelane. Ama-employers bonke sebecatha ngayo i-lockdown. So ke kunzima sobukhona sikhuluma kanti kathesi ngenxa yale i-extension.
Izisebenzi zekhansili zabuyela futhi emsebenzini. Sekunomahluko yini ekubuthweni kwezibi lakho konke? Njalo i-COVID-19 ingabe ingaphazamisa yini ezinye lezinhlelo kumbe hayi? Lezo yilezi yani ezingaphazamisekile?
Kweli iqiniso ukuthi izisebenzi zikhansili yakobulawayo zabuyela emsebenzini. Sinanzeleli kakhulu nxa sesikhuluma ngapha ngezokuhlanzeka, ezokuhlanza obulawayo. Yebo kambe sokulobungcono ukuthi singananzelela idorobho selizama ukuba nalihlanzwe. Kodwa ke njengoba sisho ukuthi lezo thina uyananzelela ukuhlanzwa kwidorobho ngabantu abakuthiwa baku-essential service. So ngokunjalo i-lockdown le ayisoze ivalele lutho ukubana izisebenzi ziqhubeke zisebenza. Esethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela yakhona. Kodwa kuyokukhangeleka ukuthi phela layo employer kunanzelela ukuthi zisebenza ke zisebenza ziku-risk. So kuqakathekile khona ukuthi nxa zinjalo kulala into yokuthiwa yi-COVID allowance ekhaya ukuthi zisebenze ziyithole. Sesikhaya ukuthi laye umasipala wakobulawayo laye kakunanzele khona ukuthi zisebenza ke ziku-risk, zisebenza kanzima ngesikhathi esinzima. So sikhaya ukuthi laye abakhangele kakhulu abancedise nge-COVID allowance ngoba yiyo indlela yakhona yokuphila ngoba impilo zabo lemuli zabo siyengozi ngenxa yokubana basebenzi. So sokufanele lawo employer khona okwacathekisa impilo yesisebenzi ngokuthi asiphe khona okokuncane ukuthi lazo siqhubeke sisebenza. So abezempilakahle bodwa babadobizi baningi abasebenza, abantu be-water, abantu be-sewage, abama-security, abantu abasema-revenue halls, bonke basebenza, abemagarajini imota zihambe, abathela ama-petrol imota zihambe, bonke bona abantu esibakhangela abasebenza kufanele bathole i-COVID allowance wabo bonke baku-risk ukwenzela ukuthi i-service delivery iqhubeke isebenza yikho bezinikele. So kukhansela ke kaqathe isizisebenzi zakhe ukwenzela ukuthi i-service delivery ingafeyili ingehliwe phansi.
Sesikhangela izakhamizi-ke konke kuhamba kuhle yini ngalesi sikhathi se-lockdown kumbe lile msolo?
Well, eqinisweni ezakhamizini esingakutsho ukuthi siyananzela ukuthi okokuqala ngizakhuluma ngazo izakhamizi, siyananzela kulabanye abantu abangathi abafuni ukuhlonipha izimiso ezifakiweyo zenezezeyo ukuthi umuntu aziphathe njani nge-COVID. Silabantu abahambe benama-mask esicela ukuthi bakwenze bananzele bafake ama-mask abo. Silabantu futhi ababongibonayo bebhodabhoda kwesikhathi emashophu le town ngelasizathu, sicela abantu bakunanzele bangafaki impilo yabo engozini bahlale ezindlini. Silabantu njalo abangelandawo le-social distancing naleyo, sicela abantu bakunanzele khonokho ukuthi bayabavikela impilo zabo. Kodwa impilo sibili sesiye eqinisweni ezakhamizi nzima njengoba nishilo ukuthi i-95% yabantu beZimbabwe abasebenza abantu abazisebenzayo. So sokusitho ukuthi nxa i-lockdown njengoba ikhona iqhubeka isiya phambili, okuliqiniso ukuthi impilo zabantu zizaba nzima. Abantu bazaswela, baswele ukudla, bazehluleka ukubhadala ama-rent, bazehluleka lokuthi bazenzele abangakwenzela khona ngenxa yokuthi abasele ndlela yenzuzo. Engxa sokufanele ukuthi uhulumende la unanzelele abe lesikhwama sokuthi abantu bancediswe ngoba kathesi uhulumende lomlando ngoba leyi umkhuhlane otshayileyo akulamuntu obewumisele. So uhulumende ngaye nguhulumende wabantu kancedisa abantu abona abantu bayathola ama-food hampers okubancedisa ukuthi baphile ezindlini zabo kwenzela ukuthi kungasikhathazi kusasa ngoba yikho sokuthola abantu sebephula imithetho nalefakiweyo ngenxa yokuthi abantu bayalamba. So uhulumende ayekancedisa abantu.